VOA Ndebele.
Lebuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 7 kuNcwabakazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
siyanazela ukuthi abantu sibili balokuphuthela nokukhula abantu bazondile intengo yeziyakhwela nsuku zonke. Kukhuluma kanje namhlanje isinikwa sesiku-$8 kwezinye indawo lapho esishiphe khona i-$7. Kukhuluma kanje intengo yamafutha ikhwelile.
Ibandla le-MDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobunengi ekutshengiseleni kwalo esitaladeni ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho.
Abantu abalakudla nalo umumbu uhulumende ozama ukuthi khona abanikeze, ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe bashintshane, kodwa umlutshwana lwalo umumbu.
UZulu weMatopo ubhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe ngohulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uZulu weZimbabwe kumele aphatheke ngobunengi kuhlelo lwalo lokutshengisela ngokuthula ezitaladeni zeHarare ngolwesihlanu lweviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. Ibandla leli libikele amapholisa ngenjongo yalo ngomvulo. Amapholisa wona avikwa ephange alivumela ukuthi liqhubeke ngohlelo lwalo. Lanxa abanye besithi bazaphatheka ekutshengiseleni lokhu, abanye bathi kabasoze bazihluphe ngoba kungasoze kubasize ngalutho. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi iphakathi kokuzwa imbono kaZulu ngolwayo uhlelo lokutshengisela phezu kokungakhwezwa kweholo lezisebenzi kanye lokudilika komnotho. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso le emhlubulweni weWestern Region umnumzana Ambrose Sivindi.
Siyanazela ukuthi abantu sibili balokufuthela nokukhula abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke. Khuluma kanje namhlanje isinkwa sesiku-$8 kwezinye indawo lapho esishiphe khona i-$7. Khuluma kanje intengo yamafutha ikhwelile almost $10 per liter. Akuna nto ebambekayo, uthukela wonke kukhwelile. Singathi thina khona okwe sikuthembele ukuthi ngama-basic commodities aqansile wonke. So abantu kulokufuthelana abantu bemjova ngapha laba imjova isikhwelile kuthi labo vele abanikazi bemjova labo bazobuhlungu ngoba petroli ikhwelile and abantu abasagadi. Futhi nabona ababagadi amabhasi la e-50 cents amabhasi akhona abantu yomalayini akhona ayisabeka. So akula morayit abantu bafuthelene. So-ke kukhanya kule ngozi yokuthi ngendlela abantu abafuthelane ngayo kungananzela ukuthi abantu bangathengisela lobanini. Siyakwazi ukuthi abaye bengayo bethi ngxa i-16 kodwa ngokunxa sinanzela umumo kuzisebenzi lobanini kungenzakala loba kuyini. Ngoba abantu bathi bona khathesi eZimbabwe ukuya emsebenzini afuta abancane. So-ke kule ngozi yokuthi kungavuka nje kwelapho ngokuthi zi.
Lina njengenhlanganiso yezisebenzi siyakhumbula ukubana lathi lisadinga ukuthi nizisebenze zithini ukuthi kuyewe phambili. Likuhambisa njani lina ngalesi sikhathi?
Okwenzakala kuliqiniso ukuthi bekukhulunyiswa labantu ngokuthiyana kwezigaba. Imbiko leyo ihamba isiya head office okuyiyo i-national office yethu eyiyo ebamba imbiko yonke. Kodwa-ke lapha mina sengizwa abantu bexoxa abantu bafuthe nabantu uzwa besibona lakhona ukuthi belithona isikhonsabe engadlalisa isikhathi seliphuzile. Into le ngaliyenze kudala ibokusebantwini. So kusitsho ukuthi lanqangathi ukuthi kwezinye indawo kwenzakalani. Kodwa-ke njengabantu abahambayo ukuphumulele uzwa abantu bexoxa uphumulele ukhale ku-social media sikwamanye ama-groups esixoxa labantu. Akula muntu othule abantu bonke bayaxokozela. Bathi bona into le eyokuthi kutshengiselwe kumbe kuqala leyo msebenzi vele sokuphuzile. So-ke abantu vele imbono ngathi khathi sebemele i-date kuphela. Baba kumele abantu abasafune yini.
Manje wona umumo unjani? Sikhuluma nje abakaqalisi yini amapholisa ukubhodabhoda njalo labantu abesabi na ukuthi bazatshaywa kumbe babulawe?
Wena ukuthi iqiniso ukuthi umumo amapolisa yebo kambe siyabona ama roadblocks uyathi uvuke ukusenzwe nje ukuba ama roadblocks amapolisa akukhona lapha lapha kodwa ke okwabantu kwesaba abantu wezabesoka bethi hayi sina vele izimbabwe sasafa kudala ongathi kufali kupha abantu bathondaza bathi khona kwesifadi kwakho sihlupho olukhulu abantu bazangikhomsa omunye umuntu wakhulunywa ngujulius ezemuva le owathi yena amagwala afakaningi betulala olokufala engakafihli so ngokunjalo kokhanya kusengqondweni zabantu uthi kade ezilokuthona zesaba ngumungesabi pho ongathi kufali kuphi njalana la amapolisa nalala ukuthi abopha abantu akhathele amapolisa afana naye labo bafisa ukuthi ngandlela eziyajiya ngoba izitolo ezingena kizo amabhesi sakhwelile imijova le sikhuluma ngalo abakhatha khonapho so labo abakhatheli outhi yengxela enhliziyo lapho ukuthi abantu abawaphuza bolani lisilungiseleni so ke ngibona ungathi hayi okwesaba khathesi abantu sebefuqe baze bathi ngxa emdulini okuthi angisaboni bejibilika futhi ngoba abasafuqe ukudlala abasebekhona so mbona awesaba hayi singakucabangi kakhulu abantu sebefike lapha bathi hayi khakuyikufa kube yikufa kodwa thina sokufanele silungise izinto zethu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo weZCTU emhlubulweni weWestern Region ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Uzulu wemaphandleni emaTopo uthi ubhekane lendlala embi kakhulu njalo uthi usizo lokudla osolucelwe ngohulumende emazweni womhlaba ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Iningi lithi okwenza umumo lo ube mubi kakhulu ikubhidlika komnotho okuqhubekayo mihla ngemihla. Uhulumende izolo ucele abakwamanye amazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baphathise izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla. Elemelika lona lithi selitholele abantu abangu 360,880 ukudla abazakwabelwa kusukela ngenyanga ezayo kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Kusandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo wake waba ngumgcini sihlalo weMatopo Rural District Council njalo oseyisiphathamandla sebandla leUnited Movement for Devolution umnumzana Henry Ncube yena othi muvi umomo eMatopo.
Abantu abalakudla nalo umuntu uhulumeni ozama ukuthi khona abanikeze ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe bapintshane kodwa umlutshwana lwana umuntu kudingeka ukuthi kungeze isisindo sokungezelela ukudla okuningi ngoba abantu izulu alinanga total especially imatoko yonke nje khathesi ngikhuluma nje isikwakwa ngithosona isifuya sidobhe lutho sidobhe amahlamvu.
Kwabiwa njani lokho kudla emaphandleni ubona ingani bonke abantu bakufinyelela yini kumbe lakho kugcina kusize abalutshwana?
Kuvele kuhlala kulohlupho laba abayebayo lanxa bengabosobhuku lawo mabhalane kwesinye isikhathi bayathatha uhlangothi oluthile kungakhalelekile umbe ngezepolitics kumbe asizo zepolitics uyawazi ukuthi kulomunye ozonda omunye okungethanda omunye abanye balempiza zemdeni and so forth but-ke into engiyinanzelelayo sebesukile ukuthi banikeze labana abayibo abafuna ukudla kakhulu abagobileyo esingathi ngesikhiwa ngama-chronical ills those who are very weak.
EMat-South abantu abaningi bathembe izifuyo zilamanzi kulokudla bayathola abantu inzuzo ngazo.
Uyakwazi khathesi kunzima amanzi kawekho ngoba izulu kalikho yebo anala ukuthi ngumphefumulo kutshengisela ukuthi ukugcina isifuyo sokunjani sokudura ngoba sokudinga ukuthi udinge imithi yokuinkomo khathesi kazi ilantemo esingathi iqondile njengoba uhulumende wasusa imali yakwamanye amazwe wathi kusebenzisa imali ekhaya. Izinga kumbe ukuqina kwemali ekhaya kuyathandabuzeka ukuthi kathi yona inkomo ivele ingathengiswa ngemalini khona lapho zike zahamba zale elwaconcord eMatopo North bezama ukuyathengisa abadala abasuka bakhuphezalo ezinye bazibuyisele emakhaya bathi kungcono ke ukuthi bazigcine. Inkinga ababhekane layo abadala amadlelo awekho angathi alokudla kuphinde kuthi ukudla lakho kukhona emadorobheni yebo kungaba kukhona kodwa kuyadura njalo amakhampani kafanise ukuthi khona ayenze ukudla okweneleyo ukuthi abalimi bengathenga beyisita inkomo ya kukhona khona lokho kodwa inzuzo be ayikho.
Umnumzana Henry Ncube wake waba ngomgcini sihlalo weMatopo Rural District Council. Okwamanje uyisiphathamandla sebandla le-United Movement for Devolution, lona elikhokelwa ngumnumzana Love Momo Yo. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 eseMatopo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulombalisi wePlumtree obhubhele engozini yemota ngesonto duzane leMarula ngemva kokubhewuka kwemota abehamba ngayo. Kulimale abantu abalishumi lambili kulingozi. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende selobelane isivumelwano sokubhadala isikwelete samagetsi kunkampani yakwele South Africa e-Eskom ukuze ivulele njalo eleZimbabwe amagetsi. Lithi njalo iZimbabwe izahlawula i-Eskom imali engena ku-$890,000 viki ngeviki. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 nakanye labalaleli sithanda ukubonga ithuba leli esilipiwayo ukubana sikhulume kusemoyeni yethu. Nantanda ukukhuluma ngenhliziyo yobuhlungu maqondana le ndaba zemali yeZimbabwe. Kunzima lokhu ukuthi basisebenzisa imali engekhoyo bevalisa imali ezikhona ukuthi bayenze vele imali eZimbabwe la ibe khona kunzima. So ukugcina kungasawazakali ukuthi siqonde ngaphi, sibambe ngaphi. Ama-ecocation angikhona aqansiswa imali kuchajwa amanye ama-interest. Bayesicela uhulumende lapha kangenela asilungisele indaba leyo ukuze kuqonde. Ngiyabonga, ngicela ukungaziqambi ngevizo lamhlanje.
Hallo, ubalaleli le Studio 7 nabo isibanda. Hey, bakithi lapha silo horrible minister we finance angikwazi the worst ever. Sise iRhodesia kwazi wayo sayongena kuZimbabwe. Hayi lo ubaba, hayi yazweli kalathando kanani izinto aziyenzayo. Vele kunzima ubuhlungu ngezokuzwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Angikwazi ukuthi umuntu lo ugcinelweni umthuli Ncube lo. Yabo.
Salibonani basakazi abahle, siyabonga ukusifonela basakazi Studio 7. Elami engicela ukulidlulisa, ngithanda ukukhumbuza ikakhulu isizwe sikaMthwakazi sonke endaweni yakithi eZimbabwe. Izinduna, amasobhuku, wonke nje abaphathi bendawo yasemathebeleleni uRemangwe, yonke indawo yasesikhalangeni esindebeleni, ukuthi manje ngendlela engibona ngakhona, ngibona ngathi sokusile kakhulu ukuthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bazame ukuthi beyecela izulu endaweni ezifana nabonjelele lapho kwakucelwa khona izulu vele kudala. Umsebenzi wezinduna ngibona ngathi zihleli phezu komsebenzi wazo ukuthi zikhumbuze abantu ukuthi ngesikhathi esinje sokumele ukuthi beyecela izulu. Abantu basesindebeleni babhuqabhuqwa indlala iminyaka yonke ilandelana, kodwa aba-organize ukuthi kuke kwenze usuku lokuthi kumbe abantu bazile or abantu behambe wonke bethumela abantu babo behambe beyocela izulu njengesintwini sakudala kuyiwe nasegangeni kuyenziwe lokhu abathi ulude ngesikhala ngakushisa amathambo. Abantu beke becela izulu impela linetha angazi ukuthi umsebenzi ongaka uma ngabe behleli phezu kwawo. Bathini? Bathi indlala iqhubeke ibhuqabhuqa abantu, or abakubona ukuthi kulesidingo sokuthi besukumele phezulu, bakhuthaza abantu ukuthi wonke umuntu kahambe enjelele, or bebeke usuku olulodwa bahambe bonke abantu kuthethele izulu line. Kwakugidwa amahosana, izulu linetha. Kathesi sokuthulile, uthola izinduna kuhlanganiswa nemali yokuthi abantu beyendlelele namabele, kube sokupheka utshwala bezinathele emizini yabo kumbe emizini yabo sobhuku, okuyinto engekho right. Akwenziwa isintu njengesintu. Isizwe sakithi asibuyele emasikweni akudala, buyekele ukulandela izinto zegovernment le engafuni ukuthi into zamasiko ziyenziwe.
Zivaka Studio 7 umgwaqo wenkaya madoda isimo sawo sibi lesikhathi esesisele khathesi ukubana siyefika isikhathi sokubana izulu siqalise kube madoda umgwaqo wenkaya lukhalo lwempolompolo lukhalo lwehlabusi ovele ungumbundu wembambayila nxa uhamba ngemoto encane uyaganxela ibhasi kwezinye indawo sezigijima endleleni yezinqola zithiye okuyithala khonokho kulukhalo lwempolompolo phezulu ake likhumbule madoda ukubana ibhasi eyabe layishe umthwalo phezulu nxa ingasekho phezulu ethareni izigijima eceleni lapho okuhamba khona izinqola kusho sokusitsho ukuthi izinqola kazibuye phezulu kulolo khalo lwempolompolo amabhasi agijima eceleni lemoto ezincane izimoto ezincane ziyaganxela emgwaqweni wenkaya especially kuyena kwi-straight point yase-cross matapa akuhambeki mbala kunzima madoda angisakhulumi ke ngokuthi nxa ususiyaba ngakubo nkaya kumbe mhlawumbe usudlule nkaya usiyakubomathechanini usiyakhonale kubo siyadodoba umgwaqo kawukho madoda ibhasi phezu kwemgwaqo yiwo kwakuthwalwa umgwaqo webhasi kayisekho ibhasi igijima lezikotshikara endleleni izikotshikara kazisakwazi lokuthi zihambele kwelipicele ngoba amabhasi kawekho phezulu urhulumente omutsha madoda wathe ngena wathi uhlupho lwemathebeleland le-mat north le-mat south lonke uyalwazi baza kuthi baprioritize ukubana babonti baqhuba inhlelo ngokuphuthuma ngoba lezi zigaba zisalele emuva kodwa esesikubonayo khaleselulokhe kuyikhonokho komgwaqo wenkaya kasmith madoda ayikudlala ngempilo zabantu uyazi ukuthi sisakhula ukusuka kobulawayo siye nkayi is about 158 kilometers or so sasihamba u-1 hour 30 minutes kodwa khathesi sicela uhulumente akasibhekele madoda siyakhala ngoba lo muntu okuthiwa umele inkayi umama usithembise odlalela ethorofe enyama yendlovu akakho la kugrawundi lo mgwaqo wenkaya lanxa bona besiya khonale bahamba ngezimoto zabe lokuntofontofo ezigijima phezulu kodwa-ke uzulu udla imbuya ngoluthi impilo yethu isengozini ngu-elfas okamaphikelela lo ngiyabonga
salibonani lonke basakazi be-studio 7 lonke ngethemba liphilile lonke ngegama lenkosi jesu kristu okhulumayo nguNomazulu Mpofu ngibuya echolotsho kwasiphepha mina into engabe ngithanda ukuyisho esenhliziyweni yami ngoba ngathi bekukhulunywa ngokuthi ibandla le-MDC ngathi lizofuna ukungathi liyangena emgwaqweni ngiyafisa ukuthi ngoba bakhontinue beyenzele yonto but sikufikele ukuthi ingabafaka engozini ngoba ngapho ngakuvunyela ukuthi uzimele wenze into yasenhliziyweni yakho kungenzeka begcine sebeboshiwe but siyathemba ukuthi mhlawumbe umongameli wethu engabona ukuthi abantu bakhathele
labo-ke bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho mbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abameli bemelika labesitaliban abaphakathi kokukhulumisana kunkulumo zokuqeda impi ye-Afghanistan yona esileminyaka leminyaka babikwa sebevumelene entweni eziningi ezilakho ukuqeda le mpi. Inhloko kahulumende wele Pakistan umnumzana Imran Khan uthi uzadinga usizo kunhlanganiso zomhlaba ezigoqela e-United Nations phezu kokungezwani okuphakathi kwelizwe lakhe le-India. Amazwe la abanga isigaba se-Kashmir. Zigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umlobi weMelika odumileyo unkosikazi Toni Morrison kasekho. UMorrison ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engu-88. Waba ngumlobi onsundu wesifazana wokuqala eMelika ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. UMorrison wayeloba egxile kakhulu kudaba lokucindezelwa kwabantu abansundu ngabamhlophe eMelika. Ingwalo zakhe zigoqela oluthi Song of Solomon, lona olwathola umvuzo weNational Book Critics Circle Award ngo-1977, kanye lelithi A Beloved, lona elathola isicoco sePulitzer Prize ngo-1988. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama ngomunye wabantu abakhalele imuli kankosikazi Morrison. U-Obama uthe ukudlula kwakhe emhlabeni yikulahlekelwa kwelizwe leMelika lomhlaba nje jikelele. Amazwi ka-Obama agcizelelwe ngumlobi weZimbabwe unkosazana Novuyo Rosa Chuma, yena oqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze-PhD kwezokuloba e-University of Houston khonapha eMelika.
Silahlekelwe indlovukazi, but uphumule ugogo u-anti uToni Morrison. Ngasala ukumbala ngiyi-teenager ngebhuku lakho okuthiwa ngu-Song of Solomon. And yazi into emangazayo ngo-Toni Morrison ukuthi wayebhala ngabantu abamnyama lapha eMelika ngesikhathi abantu abamnyama ababekhangelelwa phansi khona. And even ingwalo zakhe esaqalisa ukubhala zazikhangelelwa phansi ngamakhiwa lapha e-America. And wayengumfazi wayeqinile. Ngikhumbuza umuntu owabenjengokhwilo zipheyo, umuntu oziphetheyo ozaziyo, oyaziyo indlela yakhe nezinto afuna ukuzenza. And azange noma kwakunzima ayekele ukubhala ngabantu abamnyama lokusifaka emhlabeni, putting us on the map. And more important, uMorrison wavula indlela for ama-writers amaningi, including oSoyinka nabo-Achebe lapha e-America. Wabapublisha kwi-collection yakhe ama-conversations with writers. Umuntu lwana okwanisa ukubringa together ama-different writers from different places. So wayengazibhaleli yena yedwa, wayebhalela thina sonke.
Waba ngomlobi ongumuntu onsundu wakuqala ongumama njalo ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. Khonokho kwaphathisa njani ekuthini abantu abamnyama bazizwe labo beqakathekile ngokubona kwakho?
Yasilandela indima yakho uMorrison. By the time wathola iNobel Prize in Literature, it was after isikhathi eside umsebenzi wakhe ulokhe unowa ngabantu lapha e-America. Abalobi abangabantu abansundu lapha e-America yibo ababhala incwadi ibhuku lakho kuthiwa ngu-Beloved lize liphume. Ukuthi sicela-ke phela limrecognize uMorrison. Sade wayelokhe loba lindlula limeqa. Yikho-ke kulandela incwadi leyo wawina iPulitzer, then wasewina iNobel. And so okungenza ngisithenge uMorrison ukuthi njalo wangumlobi abanye abansundu ababeziqhenya ngaye, ababefuna ukumphakamisa, ababesithi nxa uMorrison ephumelela sizizwe ngani sonke siyaphumelela, siyabonakala athi siqakathekile emhlabeni, impilo zethu siqakathekile.
Wena njengomlobi onsundu lawe ongumama, kuyini ongathi ukufundile embalini yakhe?
UMorrison for mina wamfundisa ukuziqhenya njengomuntu wesimame onsundu. Njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi wasifundisa ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa sibhala khulumisane. Wayebhala ekhuluma nabantu abamnyama uMorrison, wayengabhaleli abelungu. Into eqakathekileyo ngoba yinto enzima yokwenza, especially even ngathi esemhlabeni, ngoba nxa ubhalela abantu bensundu abelungu abayibala phethe sama institutions laba bengani abakubona. So uMorrison wasinika that imvumo sokuthi siqhenye ngokuba bensundu ngabantu esimame sokuthi sizithathele phezulu singazikhangele siphathe. And even though now kulokhu ekunzima sokungcono ngabantu abanjengayo.
Njengoba eselele nje alubana elalele uMorrison ungamvalelisa ngapha amazwi.
Yo ngiyathi halala, siyabonga Ndlovukazi enkulu, siyabonga isipho sinike thina emhlabeni, ulale ngokuthula nalapho khona, siyabonga sithemba abaphansi bakwemukele, kuyasidwa, kuyathokozwa lathi siyathokoza lapha noma nje sidandile.
Unkosazana Novuyo Rosa Chuma ngumlobi weZimbabwe oqhuba izifundo zakhe zePhD kwezokuloba eUniversity of Houston konapha eMelika. Ingwalo zakhe ziqoqela uShadows, Low House of Stone. Molweni amavuko zulukandaba mabuyani siyalubonga uxhaso lwenu emsakazweni lababukeleyo ku Facebook. Silabo banike lamhlanje kulo Pamela Gochane Dube othiwena sivukile msakazi. Kuzobalo Pamela Khumalo othiwena sabona msakazi, yebo makhumalo. Noma Gugu Ntombi Ngwenya othiwena kunzima shiwa ekhaya. Kuzobalo Brian L. Ndlovu othiwena livuka njani basakazi abahle, hayi sivukile Ndlovu enkulu. Chris Zulu, ala uyabuza ukuthi livuka njani basakazi, hayi siyavuka Zulu singabuza wena. Clemence Mzola Dube othiwena morning from Zanzi Africa. Kathiwe Ncube othiwena amavuko msakazi, hayi sivukile Mancube singabuza wena. Pamela Khumalo uyaphinda lapha othiwena eZimbabwe kunzima. Ukuza lamula ophezulu uNkulunkulu phela. JD Junior Dube umthembo sithembayo uthona livuka njani inkomo emsakazweni ohamba phambili esiwuthandayo. Siyavuka umthembo sithembayo, siyalibonga uxhaso lwakho. Thembani Jiane uthi wena ayikho into elungiswayo nguhulumende. Siyakhala akekho oza sizwela bazi i-corruption kuphela. Zelinyama ehlabela ke kamnandi lapho uthi yena vuma. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwekuseni, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobuningi ekutshengiseleni kwalo ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. UZulu weMatopo obhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe nguhulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-7 na kanye lakusasa ngesikhathi esifanayo ezekuseni phela ngo-6. Asidibaneni-ke khonapho olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.